kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngomfalakazi abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni ama-toll fees e-Bay Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela ngemva kokuhlala ejele okwenyanga phose ezinhlanu. Kule qula le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe ingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano njalo ibe lilunga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni eyama-toll fees e-Bay Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands ase-South Africa. Umthetho lo wethulwe kugwalo lwe-Government Gazette namuhla. Ngokubika kwenkundla yeThe News Hawks, abanye bathi lokhu kutshengisa sobala ukuthi uhulumende laye kasalifuni idola leZimbabwe ngoba lingasathengi lutho. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole ongumeli wesitungwiza North edale lePhalamende uzahlolwa ngodokotela ukuthi impilakahle yakhe ilungile na ngemva kokuhlala ejele leChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ukhululwe inkantolo kamantshi izolo kulandela ukubotshwa kwakhe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga e-TCCC alitshumi lanhlanu 15 agoqela umeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala veseteswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Umantshi umkhulule ngebheyili yenkulungwane zamadola eZimbabwe ezingamakhulu amathathu 300,000 Zimbabwean dollars. Wamxwayisa njalo ukuthi ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe. Umnumzana Sithole uhlangabezwe ngabasekeli be-TCCC abanengi ekade behlabela bejabulela ukukhululwa kwakhe ntambama izolo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
Izolo besekurubi Maximum Prison samukela ke uGodfrey Sithole our honorable wedale lePhalamende eChitungwiza ngemva kokuba nephiwe bewu i-magistrate court kuyinto ke esincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole ilungelo labo ngenxa yokubana imuli lathi esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini enxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshele ke into ke engekho ke sobala ukubana icala alenzayo yiliphi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye lemuli yakhe after 156 days entilongweni asonto ke elula njalo ke yinto ke esibona ngani kufanele ilungiswe ikakhulu sesilanda ke ukhetho.
Emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lani ngxali mkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni.
Ye indaba ke yesimo sakhe inkinga ikoke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke echikurubi kulobunzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kule sambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala esebenzisa amabhakede kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number two indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonxabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu iparacetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke ukubana bekeepe up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenze ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So yinto esibona ngani fanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba balokhe bevalelwe lithi ningalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke kungenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhuluka kakhulu kathesi ukubana sokule change circumstances eyo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyeleke emajustice court le high court ukubana be-aplayele ukubana bethole ama-bail khangelela ukubana ke ama-application lawa ke azaba lusizo ukubana honorable sikhala le nyatsime 15 bethole ke ama-bail behlanganiswe lezimuli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial ngezanu p f ukubana kuphesekithwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njengoba limzwile is very fortified, is very clear ukubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement la maprogram esiwayenzayo ukubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead yikho lizwe even u-honorable sikhala ekhuluma labanye ke ecourt ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe liyathola inguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibekwazi ukubana we have to treat even laba baphikisana lathi according to ama-details omthetho hayi khona ukubana ke umuntu kufanele ke echayo on the basis yokubana ulokungazwanani or lokuphikisana le mbono kahulumende.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi eZimbabwe selingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano libe lilunga. I-Commonwealth ngumanyano ohlanganisa eleBhilithane kanye lamazwe ake abuswa yileli lizwe. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs luthi iqula leli linxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. IZimbabwe yakhitshwa ku-Commonwealth ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2003 ngemva kokuxabana leBhilithane imethesa icala lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuqilibezela kukhetho. Ngokunjalo iqula leli likhangelelwe ukukhangela okunengi okuphathelane lendaba zamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye iqiniso ukuthi icula leli lakuhambelani nezijeziso ezezidera ezi-EU le-America kuthiyeni kodwa ngiza kuthiwa khona kulamanye ama-conditions esawaniwa ukuthi kiwasitise abekwazi ukuthi ukuphuma esakwenza ku-Commonwealth asikhethwanga nga kumbe khanto zasela phisa uthiza kuzo umsizo lapha kodwa u president Mugabe emuyi nguye owakhala la waphuma futhi kuthi engenye izimile zakhona amakhonsepto angathi angconywana hayi angiboni ngathi naku ukuthi bafuna ukubona ukuthi sekuguqukeni angiboni ukuthi kulolu sekuguqukele mathi sikhangela nje upresident Mnangagwa angiboni ukuthi kule nto ayijijileyo engenze ukuthi sijabulele ukuyela kumanyano wekhomunoro
udaba olwaluhlupha kakhulu babangwenya ngolokwephulwa kwamalungelo oluntu kodwa uhulumende uthi asehlonitshwa amalungelo kanti le mithetho iyalandelwa ngemfanelo
iqiniso ukuthi nxa kuthiwa kukhulunywa ngamalungelo loluntu lesi isikhathi esihle esiqondileyo ngoba singathi sikhangele ithithi kule mithetho eminingi esiguculileyo eyehambelana lokhetho eyehambelana le-information iningi esisenza ngathi vele sesithenze sesibuyele ekuqaliseni laphana sithweinizamo uRobert Mugabe iindoda ezisezimanzonzo nxa abantu laba ababuyayo njengabantu abaqonda neziqiniso bazakhangela imithetho yakhona ukuthi imithetho yakhona isiguqile yini kunje sikhuluma nje umnumzane ujob sigala ukhejele ukuthiukuthiwo ezinyanga ezinenye icala lakhona alikhulunywa ye yikho khona okhetha ukuthiwo ukuthi nxa kungasalungisekanga ukuthi uzulu ukhululekile ube ukhuluma akufunayo abanye bayatshaya osengitha justtofa ngale kematoko hathi mfowethu akula nto eguqukileyo kukhanya sokubili
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukwele Egypt emhlanganweni wokudinga amacebo okulwisana lokuguquka komkhathi o-United Nations Climate Conference obizwa njalo ngokuthi COP27. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi echasisa ngamanyathelo asethethwe yilizwe lakhe ukulwisana lesikhudumezi esibangelwa yikuguquka komkhathi. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe omhlaba ezichiyeneyo. Kusenjalo lokhe kungakacaci kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobe kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende eMelika ngoba amavoti alokhe esabalwa. Kulabe Zimbabwe abedlula ichumi ababotshelwe ukuba seSouth Africa ngokungekho emthethweni namuhla ngesikhathi besiya emhlanganweni wokuhlomisa ngolwazi lokusungula amabhizimusi izizalwane zaseZimbabwe ezizabuyiselwa ekhaya ngomnyaka ozayo ngemva kokwesulwa kwamaphemithi aso. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo uyalandisa.
Umhlangano lo uqhutshelwe eJohannesburg njalo ubizwe inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi ezizalwane zezokazi le-Africa, e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazadudulwa kwele-South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukaNhlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizimusi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganweni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele South Africa bathole ulwazi oluzawaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhandwe kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalise amagama abo kanye lamabhizimusi abafuna ukuyasiphilisa ngawo afana lokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota lokunye okuchiyeneyo. Ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizimusi abo abayabe bewakhethile. Kulumhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso ezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso usikhuca mfundo Danisa Baloyi laye okhulume kulumhlangano uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke, and to me is something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe uhlangothi zomnotho esijeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthulezo Nyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile, ngakho uthi ingqobe sezikuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi zisukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza, ngoba uma bengenamsebenzi bengelanto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Isiphathamandla sogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona la kulomhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo, ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Qabotha Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho, ngoba besicabanga ukuthi sathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi, nxa uapplyela i-waiver wenza kanje, nxa wabumbe i-work waiver kumbe i-business waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulo mhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Yoon Suk-yeol uthi imizamo yokuguqula isimo esisezwekazi lase-Asia eqhutshwa kungela kuvumelana phakathi kwamazwe omhlaba ngeke iphumelele. Umdlali waseSenegal olodumo uSadio Mane ubikwa ezaphatheka emdlalweni yeFIFA Soccer World Cup edlalela ilizwe lakhe kwele Qatar lanxa nje elimele. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokukhululwa komeli wesidunguza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole olilunga lebandla le-Triple C. USithole ukhululwe izolo ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Sizalipha njalo impumela yokhetho lwaseMelika. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngaphandle komthetho sebethwele nzima kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala kuleli lizwe. Umkhankaso lo uza ngesikhathi abanengi sebelungiselela ukubuyela emakhaya belanda ikhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umkhankaso lo osungulwe okusemthethweni mhlaka 1 lwezi uzabona amapholisa amaningi emgwaqweni endaweni esithenyo kule Botswana kuze kuyefika isikhathi sekhisimusi. Lesi kuvame ukuba isikhathi esibona abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngikho emthethweni bengahamba-hambi emphakathini. Usikhomishini wamapholisa kule Botswana umzana Phemelo Ramorokwane uthi umkhankaso wenziwa minyaka yonke sekulanda ikhefu lekhisimusi uqakathekile ukulwisana lokudalwa kwamacala.
Sonke kumele sibambane ukulwisana ukulwisana lokudala kwamacala ikakhulu endaweni ebubirwa okulamasele esifuyo okucatshangelwa ukuthi angena evele emazweni angamakhelwane.
Abezimbabwe abafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ngesikhathi kulo mkhankaso wokulwisana lamacala kuba nzima kwabanye bakhe ukuhambahamba emphakathini. Amapholisa agcwele indawo zonke bemisa lezimota ikakhulu ezikaZulu okuphazamisa inhlelo zokuhambahamba kwabanye lamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Hey, so ngantwakulo kuba lovile bani sisizama nesibone nje amapholisa nje yonke indawo njengobana vele sesiqalisile ukukubona. Besike saxoxa nje ngixukhuluma labanye abafowethu lapha ngendaba yangikhona. Hayi no, izindaba ezingantwa kazinathisi manzi, izindaba ezingazinhle empilweni ikakhulu ebantwini bakithi abangela amaphepha aqondileyo. Sesikhangela isikhathi zokuthi manje sesilanda uKhisimusi phela lapha sesisebenzela ukuthi abantu sithole okuncane siye emakhaya.
Iningi labe eZimbabwe liphila imisebenzi yezandla okwaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs, okusho ukuthi kumele babe behamba-hamba bengena ezindlini. Omunye weZimbabwe ohlala eGaborone umzana Dumezwe Ncube uthi isikhathi somkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala sinzima kuningi elingelamvumo yokuba seBotswana.
Ya, okwamanje isikhathi esinzima for abantu basekhaya. For amalanga angu-60 kuzokuyewela iChristmas izidlulile ngali. Amapholisa walapha eBotswana babepatrola ngendlela ezingathambanga. Iningi labo liyandisa kuma nje kuma-bus stop.
Abanye abantu ababhekane lodubo lokuya eZimbabwe esikhathi sekhefu leKhisimusi abahlala kwele South Africa. Umnumzana Nqabuthu Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi imikhankaso egcina idinga abangekho eBotswana ongekho emthethweni kayiqondanga.
Siyakwazi ukuthi ukungena elizweni ungelamaphepha aqondileyo yokwephula umthetho, kodwa lokho kumele kuqathaniswe lalokho kwenza ukuthi abantu basuke emazweni nabo ikakhulu elizweni laseZimbabwe.
Sekuyinjayelo eleBotswana libuyisela emuva phose inkulungwane ezimbili zabeZimbabwe abangena kuleli lizwe okungekho emthethweni, kodwa iningi liyaphindela kweleBotswana masinya. Osekudala ukuthi amalunga edale lephalamende kweleBotswana bachothoze inyathela leli ukuthi liyize. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Mafitsane balaleli, ke sivale imbiko elifake ekhasini lethu leFacebook liphawula phezu kodaba lwequla leCommonwealth elizafika eZimbabwe ngalimpela sonto lilanda ukuzehla ziya umumo ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe isiwahlonipha inamalungelo ukuze ivuyiselwe kuCommonwealth. Silombiko ka talenti slasha eloba laphana kuFacebook uthi kuzomele bafike kontutu ziyathunqa bazobona orovayi. Miracle Vengwane uthi wena ababuze thina sibatshele. Helen Lee N. Davis uthi wena I'm sure bazohlala endlini kamnangakwa. Kuzoba lo Nothando Mandlondlovu uthi ababuyele lapho abavela khona, abalasizo abangasisiza ngalo labo march out.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven so
poking. Kuhlelo was a Friday lamhlanje silomculi wakobulawayo uPerfect Thando lwenkosi Sibanda. Owazakala ngegama lakhe kwezomculo elithi Ofate ocula umdumo wehip hop. Kubika uEzra Shisa Sibanda.
Kulezinsuku we-hip hop siculwa la ngabe sintwana u-Ofate intombazana ethe ngeke isalele.
Ngineminyaka engu-31 ngihlala eNkulumane, ngafunda eMaranatha naseMpandeni. Then for my tertiary education I managed to uthola i-scholarship sokuthi ngiyefunda e-Algeria where I got my masters in food microbiology and toxicology.
Ofate Rabini at the building. Shout out to Psychotech. The 20 for Evolution Conscious Music. Yeah, deep. Yeah, yeah, yeah.
What?
Listen.
Look, I've known loneliness and pain since I was 10 years old. The monsters and I'm a bit the only thing that kept depression and fear. I've been left crying myself to sleep some countless nights.
Oh, was I'm cool out and I don't go so angry and I'm jealous of 10.
Akucula ngiqale ngena uform 1 ngesikhathi lesi mbendabo 12 13 khona pa so besihlabela labangani bami singafunda ingoma sifuye sizotshengisana ukuthi wekhengenze so wahle wangenza ngathanda ukwenza music.
I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya I'm gonna take my time, yeah.
Ekukhuleni kwakhe uperfect uthi bethanda ukulalela abaculi abachiyeneyo.
Kule ngilalela amajanra amaningi kahlukeneyo, o-gospel, o-hip-hop, oni, ombakanga, ireggae, yonke.
I'm a bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya I'm gonna take my time, yeah. I'm a bloom in my own time.
Singakehlukani akusitshele ukuthi usebenze lobani kwezomculo njalo abalaleli bengakuthola ngapi.
Ngingasebenza loTag oRed B oAdam Rizla amaproducer oSia oTZ Beats abaningi. Ngiyakwanisa ukungithola kuma-social media platforms onke under ibizo Thando Ufe THANDO _ AUFAIT.
I-hip hop ngumdumo othakazelelwa ngontanga yikho nje uperfect ewupheka kanje nguye phela u-Offert besikwedliselayo kuhlelo woza woza Friday namhlanje libe nempela sonto emnandi igama langu Ezra Jesus Banda.
Perfecta Thando lenkosi Sibanda osibiza njalo ngo Ofeta ehlabela kamnandi esiqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela mhla ka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni yama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela lama-rands. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela. Kwanele olivalelisayo untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lila